Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 11 Ndindiko 2019 ngoPastor Jeremiah. Ngithanda ukuthatha leli thuba lokubonga uRachel Tho ngokusinika izindaba ngolimi lwesiShona. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelele ukwethekelela kweleZimbabwe. Namhlanje uzokwenza inkulumo lomunye wakhe, uMongameli Emmerson Mnangagwa. Iningi laba kumsebenzi wokwethulwa kwezindaba lokujabulisa uZulu emisakazweni yezabelo eyama-community radio stations bakhala ngesidensi sikahulumende sokubanika ama-license. Kulabadabuka ezabelweni semandebeleni lenkabazwe abakhuthaza uhulumende ukuthi aqhatshe ababalisi abakhuluma indimi zabantwana abaqalisa izifundo ze-primary. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMongameli Cyril Ramaphosa weSouth Africa ukhangelele ukwethekelela kweleZimbabwe namhlanje lapho akhangelele ukuzakhulumisana loMongameli Emmerson Mnangagwa ngendaba ezishiyeneyo zobudlelwano bamazwe amabili. Ababili laba bazangena umhlangano weBinational Commission okhangelele ukuphuma lezivumelwano ezimbalwa zokusebenzelana kwamazwe lawo mabili. Umhlangano lo ulandela usanda kwenziwa nguMnangagwa loMongameli wakweleBotswana. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe loMnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF. UMnangagwa loRamaphosa bakhangelele ukulobelana izivumelwano ezilakho ukuvuselela umnotho weZimbabwe.
Kuyinto mina engiyinanzelela ukuthi iyinto ezasincedisa ekuvuseleleni umnotho welizwe lethu. Njengoba vele thina sidlelana leSouth Africa okukhulu, okukuthi isilinganiso izinxa sithrede lapha leSouth Africa, ngabona itrade yethu sibili inkulu, sikhangele iSouth Africa. I-South Africa yimakhelwane wathi sibili omkhulu kakhulu esimthembileyo. Ngokunjalo ngibona ngani kuzasincedisa kakhulu ekuvuseleleni umnotho wethu, ngokuthi amakhampani amanye ngale South Africa ababufuna ukuzoinvesta ngapha kuleli lizwe lakithi bazokwenza njalo. Njalo lokukhulumisana ngezimali, ngoba into esiyidinga kakhulu yimali, sidinga ukuncedisa kakhulu engqamhlawumbi iSouth Africa futhi lako ngasincedisa futhi ngezimali lako konke, ikakhulu kuma-sectors athiyeneyo. Kukhanyakala into le ingasincedisa sibili nxa kukuthi nje ukuthi iSouth Africa layizimisele ukuthi isiphathise njengakhonokho nje besiza lapha bezosincedisa bezosiphathisa. Ngibona ngani kuyinto enhle kakhulu, mbonani kule nto sibile ekuncedisayo kakhulu ezaphuma athi ngakubamba kuhle kona kuyinto.
Yes, siyabona ke kwenzakala phakathi kweBotswana leZimbabwe, kodwa ke kwakhanya ngazani akuhambanga kumbe ngendlela eyiyo, ngoba uhulumende weZimbabwe bekhangelele ukuthi uzanikwa lokho kuthiwa yiloni, kodwa isikweletu sangikhona asanikwa ngangako. Kambe akusezokwenzakale khonokho okwenzakala ngesikhathi leZimbabwe ilo mhlangano ofanayo leBotswana?
Nanzela ukuthi singakhangela iBotswana ibisi ilizwe elimnyani, lo mnotho walo mnyane as compared to iSouth Africa. iSouth Africa ilizwe elingabhabhula elinye ilizwe, lenelisa ukubhabhula elinye ilizwe lihambe sibili. iBotswana incinyane, iBotswana nayo ngiyenelise kakhulu ukuzibhabhula kodwa iSouth Africa ngasikhangela umnotho weSouth Africa le economy yeSouth Africa ina obhosana labo aphile eSouth Africa kanjani lati nxa njengoba sikunje nje sithile eSouth Africa obhosana labo abhadile yiSouth Africa naliyana kodwa kumnotho wabo umnile sikuhle kuhle kodwa ke hayi ibhosana encinyane iSouth Africa inkulu ngokunjalo sikhangela ukuthi ubhuti omkhulu oyiSouth Africa asincedise kulokho esikudingayo ukuze sivuselele umnotho wethu lokudlelana layo.
Ye, siyabona kodokotela eZimbabwe selidinga izikwelede indawo yonke yomhlaba litholele izikwelede ezivela eMozambique kuzobuya lokunye okuthiyeneyo. Kambe izikwelede zonke lezi babagawule ziyabhatalwa sokuthela?
Izikwelede lezi ziyabhatalwa sokuthe umnotho wahlala phansi lizwe lazinza. Kathesi khona okokutshiwo umthula ukuthi kathesi sikuphene amabhanti izisu kodwa phambili ngale kuzalunga. Ngibona ngani phambili kulungeni khona ngale tips vele isikweletu zona tips siya ukuthi nxa imali yesikweletu uyitholile even nanga urun ibusiness ufuna ukwenza ibusiness uinvesta lapha ungathi sungula usungule imali yesikweletu kodwa ungayilondoloza kuhle iza kwenzela okunye uwenelise ukuthi uyibuyisele imali liyana njalo ikusishiyele amathole ngokunjalo ngibona ngani yikho kuzasincedisa khonokho kodwa kodwa imali yeloni ungasuka uyisiphambule uyisebenzise kubi kumbuka mpele lobola ngayo umfazi ngibuthenga imota ubuthe nobhota uzathola ukuthi awuyindawo kodwa uyabe funa ukuthi imali le inanzelelwe kuhle isebenze khonokho ekunjongini yokuthi incedise ukuthuthukisa umnotho umnotho wakhona kususiba yiwozazale enye imali yokuyibuyisela.
Ye, siyabona kodwa isekelo sombuso welizwe siyakhuluma ukuthi nxa udinga izikwelede kumele phela udlule ephalamende iphalamende la ibe lengakutsho ukuthi thatha isikwelede lesikumbo ngasithathi kodwa eZimbabwe kwenzakale konke lokhu kwenziwa kuyini?
Ye, kodwa khona obo-kids singakunanzelela la izolo lokhu sisenza indlela nale njengayile esiyenzayo kathesi abahlukanga lakodwa sikwenza khona izolo even lakhona okuthi thina antabane imumo wethu awusolwana ukuthi yolwana umumo wokuthi sihamba siyezingela sidle khonokho esikudlayo imumo wethu awumanga kuhle na into singamanga kuhle le iformula eyiyeqondile kwesathi uyayibeka eceleni kwezinye isikhathi wenze enye into eza kwenza ukuthi into lakhona zihambe ngezinye indlela akulanto ephambanisekileyo laphana konke kuyenziwe ngendlela enjalo ukuthi isikweleti noma sihambe sayacelwa kumbe ephalamente sibe khona kodwa isikweleti ecinawelanga siyazimele sibhadale njalo sinxa sibuyile saba lusizo kuyamele sincedise kube le nto ekhanyayo ezalwa yiso isikweleti senesana ngokunjalo umumo wakhona kawuthintanga lo wayizolo kuyafanana nje sokusihlupheka sihamba kodwa mbona kuzasilungela phambili kithi.
Umnumzana Belief Gawule lilonga ledale le-Central Committee yebandla lezano PF. Lapho-ke limuze exoxa loGibbs Dube we-Studio 7 esetsholotsho ecengweni. Kodwa-ke umnumzana Prince Dube kosifanda utshele uDube ukuthi ababili laba bakhangelelwe ukukhulumisana ngezombusazwe hatshi ukuthuthukisa umnotho weZimbabwe.
Ukukhangelela kwethu ukuthi lapha bayahlangana khona amadoda lawo mabili. Bazathola ithuba lokubana betshelane ukuthi umbuso wethu ngani ulokhu ukhanya ngani kaso umbuso ogcwalisisa intando kaZulu. Bambona ngani yikho kakhulu okuyaphuma okwedlula okuningi esingakutsho. Bona ngani lithuba lokubana uRamaphosa njengoba enguye upresident welizwe elikhulu. Phakathi kwe-South region so bebathola ithuba lokubana bekhulumisana ukuthi hayi ndoda ngabe uyenza so ukwenzela ukuthi umbuso wedemokhrasi ukhanye ukuthi uyaba khona phakathi kwelizwe lakanye kube yi-open for business hayi le-open for business ngenamabhizinisi avuliweyo.
Ye, singathi-ke abantu beZimbabwe bayatholani kukhonokhu abakwenza?
Kusiya ngokuya bekufanele ukuthi kube lezinto ezibambekayo ezibuyayo zisuka kuma kusivumelwano sabo sona leso okuyayenza ukuthi umkhonomi mhlawumbe uvuke uphakame sibone investment iqonga isiya phezulu but lokho asikukhangelelanga kakhulu ukuthi kungenzakala not because ukuthi khona iSouth Africa yabe ngafuna ukuthi incedise iZimbabwe iyabe ifuna ukuthi incedise sikhangelele ukuthi mhlawumbe bazakhulumisana ngokuthi kungenziwani ukuze kustabilize imali yethu ivalue yemali yethu. Sibona ngani bangakhulumisana ukuthi kungafakwa yini i-foreign currency ngaphakathina kwe-economy ukuze mhlawumbe singabi lobunzima lokwesihlangana lapho okuswela i-foreign currency. So izinto ezibambekayo esizikhahlelileyo ukuthi nxa kuyukuthi amadoda lawo mabili ekhulumisane kuhle kufuze ukuthi kukhanye kutholakala ngemva kwenkulumo zabo.
Ye, siyabona leZimbabwe lijalo ukudinga izikwelede emazweni la. Kodwa ke izikwelede lezi baba Sipanda ziyadlula yini kwedale lePhalamende njalo ziyabhathelwa sokuthela.
Lokhu kungeni lePhalamende ngalutshwana lapho engingathola khona ukuthiwa khona uhulumende uzatshela iPhalamende ukuthi khona uthole isikwelede esingaka esivela kwelinye ilizwe. Uzela nje ngasemaphepheni lasemanyusiphepheni lasemaridiyweni lama-TV ukuthi kusayinwe amadili angaka awezikweleti ezingaka, but ukuthi ePhalamende lezo zikweleti zizofika ayikunzima. Angayenike ngithole ithuba lokubona siyadiscasa isikweleti eselizwe njengedale lePhalamende.
Ye, singathi-ke izikweleti lezibona zani zizabhadalwa sibili ngelinye ilanga?
Izikweleti lezi ukubhadala ziyabhadalwa ngelinye ilanga ngoba isikweleti kasiboli. So-ke kuyabe sokungumthwalo wama-generations azayo ukuthi besindwe lokhu esikuthatha namhlanje thina kumele ukuthi sidevelophe ilizwe, kodwa kwesinye isikhathi imali yakhona sifike siyichaphaze. So-ke ngumthwalo ngumthwalo ozasinda abantwabethu abazukulu bethu kulokuthi sibatshele ilifa, sibatshele isikweleti. So-ke yikho-ke kuyakwenzakala ngaleso sikweleti.
Lo-ke bekungumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Ubexoxa-ke lapho lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseHarare ecingweni. Sikhangeleke ukuphuma emaphephandabeni. Iphephandaba e-electronic libika ukubana udubo olubhekane ledolobho lakoBulawayo lokusilela kwamanzi lulakho ukuba lubi ngamandla ngemva kombiko wamanisipala ukuthi usisalelwe yimithi yokuhlanza amanzi ayenela iviki eyodwa kuphela. Leli dolobho belivele seliqalisile ukwabela izakhamizi amanzi emzini yonke nje yaleli dolobho. Kuqala abantu bebethola amanzi ngemva kwensuku ezimbili, kodwa kathesi izakhamizi zikhala ngokuthi siyaqeda ngoba insuku ezine zingatholanga amanzi. Ikansile yakoBulawayo ithi lolu luhlupho lubangelwa yikuswela kwayo imali yakwamanye amazwe yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi. Mail libika ukubana owake waba ngumphathintambo wezemfundo kuhulumende womanyano unumzana David Coulthard uthi izijeziso zenotho ezetheswa eleZimbabwe esezile minyaka phose amashumi amabili azisasebenzeli ukuphathisa uZulu Makhaza, kodwa uhulumende weZANU-PF. UCoulthard utshele umsakazi wokamabonakude we-CNBC ukuthi lezi zijeziso zenotho zasebenza lapho zisethulwa ekusungulweni kweminyaka yabo-2000 ngokuthi zaphathisa ekubuyisweni egcekeni kwababi sephula amalungelo oluntu, kodwa kusukela ngomnyaka 2010 lezi zijeziso bese zihlukumeza uZulu Makhaza athi uhulumende weZANU-PF. Sizigqiba-ke lapha indaba ayizivela emaphephandabeni. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, abantu beleGuinea Bissau bebevota lamhlanje kukhetho lokudinga amalunga edale lePhalamende lakulelo zwe. Abantu babikwa bevote kakuhle kungela ngxabangxoza, njalo kulokuthula belethemba lokuthi impumela yalo izaphuma labameli abazakhokhelela ekuqedeni inkinga ezibhekane lalelo lizwe kwezombusazwe. Ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Ethiopia e-Ethiopian Airlines ebisuke e-Addis ilubhekise kwele Kenya izolo ekuseni sibulele abantu bonke abakade bephakathi abalikhulu lamashumi amahlanu lasikhombisa 157. Umsakazo we-Ethiopia Broadcasting Corporation ubika ukubana lindizamtshina ewele duzane ledolobho leBishop ibithwele izizalwane zamazwe amashumi amathathu lantathu 33. Iningi labakumsebenzi wokwethulwa kwezindaba lokujabulisa uZulu emsakazweni yezabelo eyama-community radio stations bakhala ngesidensi sikahulumende sokubanika amalayisensi okubapha imvumo yokusakaza kanye lamagagasi angikhona ngokusemthethweni. Abanye abamelele ukufezwa kwalesi sibopho esimonyethwe yikusisekelo sombuso esalotshwa ngomnyaka 2013 ngabomsakazo owe-41 FM osebenzela eLupane ngenyakatho yeMandebeleni. Ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo, umgcini sihlalo we-board yalo msakazo, echasisa ngobunzima ababhekane labo.
41 FM umsakazo wesigaba engathi manje isetshenziswa se-initiative esilungiselele ukuthi ingathi yathola iqembu lokusakaza ku-broadcasting ukunikeza ibhasi.
Kuyini inkinga elidibane lazo ukuze lingabhalisi lithole ilayisensi?
Inkinga esidibana lazo ekuqaleni kuvele masikhangela imbali yokusakaza elizweni yokuvele kusakaza i-National Broadcaster i-ZBC. Abanye abadlali asebengenisiwe kathesi ngabama-commercial radios. I-Broadcasting Authority of Zimbabwe eyiyo evisa ukuthi abantu bezo-apply ilokhu ingaka yizi ama-license uku-applyela ama-license kwama-community radios. Ngathi kakhulu yiyo ingxaki ekhona. Okunye sikunanzelelayo uhulumende kakacaci ngokuthi athi ama-community radios ama kanjani, ngoba lapho esihlangana layo sizama ukuyengeja ama-ministers awe-media information abe eyika ngokuthi i-definition ye-community uhulumende kakabi layo lula okuyikho okungamenza aqalise ukubiza for ama-applications.
Kanti vele wona umsakazo owesabelweni i-community radio station iqakatheke okungakanani?
Okwakuqala, intuthuko for umsakazo wesabelo yiwo ongadlala iqhaza elikhulu kakhulu ekuthuthukiseni izabelo.
Ngayiphi indlela okungangeneliswayo i-ZBC?
Sikhangela i-ZBC i-National Broadcast kulezinto ezenzakala phansi ezabelweni ezokuthi nxa sesikhuluma sikhangele ilizwe lonke jikelele kwabanye abantu ziyabe zingabathini. Ngabeka isibonelo sokuthi umnetho wethu thina lapha eLupane ugxile kakhulu kwezemvelo, ithimba, izinyamazana. Nxa sifuna ukukhuluma sixoxe ngezinto leziyana uzathola ukuthi kwabanye abantu abangathinteki kikho kuyabe kunzima. Njalo i-National Broadcaster i-ZBC ibugamama singayikhangela ikobulawayo iseHarare Capital City, izinto eziphansi lapha nxa singakhangela kahle siseLupane Centre kuboma 100 and something kilometers eDandanda phansi le eKanyandava. Kodwa-ke nxa kuyikuthi i-community radio yiyo esebenzayo sizabe silabathaphi bendaba zethu kuzo neziyana izigaba, ngoba sebesikhangele ukusebenza sebenzisa ama-ward yethu angu-28 in each and every ward yethu kube lama-volunteers. So kulula ukuthi iindaba zethu sizixoxe siziyabelane sisesigabeni singazange siyefika khatshana.
Nxa sikhuluma nge-devolution of power, lina libuzisisa njani njengabemsakazi?
Thina njengabemsakazini i-devolution of power siyayikhwabitha kakhulu, njalo sikhangela ukuthi nga kudala yayehla, ngoba nxa abantu belamandla phansi esigabeni lapho ama-divisions or izinqumo balula ukuthi bazenzele bona, ngoba amandla lana azabekiwe. Okukhulu kathesi nxa sikhuluma nje kanje ngokuthi uhulumende uthi yena kunzima ukuthi abalule ukuthi isigaba kuyini nxa ekhangela i-community radio, thina singapha sisodwa siphansi sikhangelane labaphathi bethu. Nxa kuyukuthi amandla ayehlile sibili afika phansi, kulula ukuthi izinto leziyana sizenze, njalo sithuthuke lula sisesigabeni, ngoba siyabe sisebenzisa wonke okungokwethu, njalo kusetshenziswa yithi kusebenzela thina.
Umsakazo we-Studio 7 ngilikubona njani?
Umsakazo we-Studio 7 njengamanje kumbe lokhu esasibalisa ukuzwa ngawo kudlala iqhaza elikhulu kakhulu, ngoba abantu bayenelisa ukuthola kumbe ukufinyelela noma bekuyiphi indawo okwehlukeneyo lesikubonayo nge-ZBC, ngoba kukhona mpaka uNdlelifane kule ndawo lapha i-ZBC lapho engabambi khona. Kodwa mathi uyakunanzelela uzawathola ukuthi abantu izindaba eziningi sebezithola ngokuba khona kwe-Studio 7.
Singenzani njenge-Studio 7 ukuze silisebenzele ngcono?
Studio 7 nakhangela ngendlela ephatheka ngayo kungaba lula ukuthi indaba zethu kade zibakhona elifane nxa singenelisa ukuxhumana labo sibe zithola ukuthi ziyafika kibo ngoba abantu bangakuthakazelela kakhulu ukuzwa indaba eziqondane labo isikhathi esiningi ukuthi elifane lokho elifane lokho ngoba ivele bayakwazi ukuthi bazayithola iStudio 7.
Lo bebe kungumnumzana Themba kuye moyo womsakazo wesabelweni i-community radio station ebizwa ngokuthi i-41 FM esebenzela eLupane. Abantu abaningi bathukuthele ezabelweni zeMandebeleni lenkabazwe bekhala ngokuqhatshwa kwababalisi abangenelisi ukukhuluma indimi zabantwana abancane abasaqalisa izifundo zaphansi ezeprimary. Kulabanye asebecabange ukudinga usekelo kugwalo lwesikhalazo esepetition asebesilobile enkundleni yokuxhumana lokukhulumisana ezebulenjini. I-petition le isilabasekele abangaba ngamakhulu phosi ayisiyagalombili 765 abathi kabasekele ukwenziwa nguhulumende. Umnumzana Thembelani Moyo yisakhamizi sesiqintini seJotsholo esabelweni senyakatho yeMandebeleni. Yena-ke utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi bafuna ukuhambisa le-petition kuziphathamandla zikahulumende ukuze kuqhatshwe ababalisi abazi indimi zabantwana ezikolo zemfundo ye-primary.
Ngokubona kwami Mthembo, i-petition leyi siyakhalaza njengezakhamizi. Singenelwe luhlupho ekuphathwa ababalisi lapha eLupane. So uhulumende usuke wasesiqhatshela ababalisi abangenelisi ukukhuluma ulimi olukhulunywa ngabantwana ikakhulu ezingeni lemfundo ye-primary.
Manje lapha lidinga ukuthi abantu bazasayina babe ngabantu abaningi kanganani njalo lokuthi lenzeni.
Lapha besikhangelela ukuthi abantu petition le isayina kube nabantu abaningi sibili abangedlula almost ku-600 kugoqela abameli bethu bephalamende nabo sobhuku kwenzela ukuthi into yethu ibe lesifindo ikade sikukhangelile.
Lingakwenza khonokhu selikuhambisa kubani
i-petition le besikhangelela ukuthi singayenza njalo sibe sesiyihambisa kuministry wezemfundo size ukuthi isikhalazo sejini siyayemukeleka yini ngoba olunye uhlangothi lwe-p t u z silalela izolo labo ngani bakusolile kakhulu ukuthi indaba emhlubulweni wesindebelele kulethiwa ababalisi besishoneni.
Yes, nxa sikhangela kathesi ku-petition le ehambe ebulenjini be-internet sibona ukuthi sokulabantu abangang-755 abasayinileyo so-ke ungathini-ke ngakhonokho?
Mina ngithi abasayini besiya phambili kwenzela ukuthi into yethu ibe lesisindo. Kutshengisa futhi kamhlophe ukuthi indaba le abantu bayikhalimela kakhulu ile support ukuthi kumele sikhangele lathi njengabantu besindebeleni ngapho ukuthi akufundisa abantwana abesiqinti sethu esindebeleni kwenzela ukuthi izinga lekupasa ezikolo zethu liye phambili.
Kuhluphani vele khonapha Baba Moyo nxa sikhuluma ngokuthi kuqhathwe abantu besindebeleni abakho kumbe bakhona kuhamba njani?
Kukhanya abantu bakhona kodwa-ke ngendlela esiyinanzelelayo lango uncindezelo olukhona i-tribalism le khona kukhanya sesingani sifuna ukutshintshwa umhlobo iZimbabwe nje kukhanya kube lilizwe elikhuluma i-language eyi-1 ikakhulu sithi i-language nale sifuna ukuba international esishoni.
Kuhlupha kanganani khonokuthi abantwana abancane bafundiswe ngabantu abangazi isiNdebele?
Kuyababulela kakhulu duba abantwana siyababulela kaduke abantwana ngoba sikhuluma kathesi i-pass rate ezikolo ze-primary last year izikolo zethu zeLupane eziningi zitshaye i-0%. So kusizwisa ubuhlungu thina singabazali ngoba siyabhadala izimali ama-levies esikolo. So kufana lokuthi imali zethu esizibhadalayo sibhadalela ukuthi abantwana bethu befeyile.
Kodwa ubona ngazani-ke nxa kungalotshwa-ke i-petition lay ihanjiswa kuhulumende kambe uhulumende engagcina eguqula izenzo kumbe kuyahlala kunjalo ngoba kudala kwaqalisa lokhu mfowethu?
Njengoba uhulumende wethu lo simkhangele vele ukuthi uyaqamulela ezigodweni zebendube siphomba ukwenza nje kungumzamo ngoba le into ayisho into ukuthi iqalise namhlanje, into evele sesihlale sikhalaza ngayo kwesikhathi eside. So lapha nje kuphomba ukuthi sizame umzamo wokuthi mhlawumbe ngcezi ngezwakala, ngoba labo omajongwe bangani bakusula bona babe-produce ethi bakhalile ngakho kakhulu.
Kodwa like lazama ukukhuluma lohulumende ngodaba lolu, kumbe liyaqalisa ukuthi lizama ukuhlokoza ukuthi libone ukuthi lingakwenza njani khonokho?
Into le besinanzeleli senzakala, sisesiyiphethe ngaphansi nje sikhuluma ngayo singabahlali emathebeleleni. Kodwa kathesi ke ngendlela eyenzakale ngayo, ngoba sike sacoxa ngayo phambilini abalisi beqhathwa ukuthi mhlawumbe kuzayenzakala khonokho, manje siyakubona ukuthi yikho okwenzakeleyo. So zikho sesihlokoma ukuthi into le ukuthi mhlawumbe yenziwa ngabomu, vele yinto lenjongo.
Ye, kodwa kwena ngokubona kwakho abantu bazondeka nganani ngodaba lolukhona ngapha?
Bazondile abantu dube. Bazondile abantu dube, kathi ezingikhuluma nje abantu vele bami ngamazwane. Bazondile ukuthi lapho esixoxa khona ebulenjini lapha kumzabalazo, abantu balokhu kufuna ukutshengisela sibili. Balokhu kufuna ukutshengisela, kodwa nje into ehluphayo eZimbabwe antsha wathi akula ukukhululeka ongakanani siyatshengisela lapha. Bekune besiratha abafana orobayi.
Umnumzana Thembelani Moyo yisakhamuzi sesiqintini seJotsholo esabelweni seMatabeleland North. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJotsholo. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu njengeStudio 7. Kathesi ke sesifikile esigabeni sethu lapho isizwa imibono yabalaleli bekaStudio 7 ethunyelwe ngeWhatsApp.
Gama umncedisi Mavuso Chabalala, mhlaka 21 February elililanga lapho kukhunjulwa khona ijaha belibusa lelilizwe uRobert Gabriel Mugabe. Sihambe silibhethu likaZulu saya eBalagwe lapho esibike sakhela khona ilitshe lesikhumbuzo, sikhumbula abanye bethu abasishiyayo bebulawelwa yize mulo Robert Mugabe, ukuthiwa simkhumbule, osephiwe lelanga lokuhlonipha lokuhlonitshwa kukhalenda yelizwe leZimbabwe, uncitshwa ubaba uMqabuko uFather Zimbabwe. Kungakho ke sithe thina leli langa siyemkhumbula uMgabe ngezenzo zakhe zegugurawundi azenzayo ebulala abantu bakithi khonapha entabeni yeBalagwe. Kungakho ke ukulakhela leli litshe mhlaka 21 February kuza ngemva kokuthi sike savinjwa ngaphambilini mhlaka 25 May ngomnyaka ka-2018, lapho ebesifisa khona ukuthi siyelakhela leli lizwe. Litshe savinjwa ngamapholisa ehlangane lamajaha asebenza e-ofisini likamongameli, abanye bayazi kuthiwa ngama-CIO. Besala ukuthi leli litshe lifakwe kulindawo ngoba lizayenza ukuthi abantu babone ukuthi kwenzakalani, bacabange lokhana kwenzakalayo. Into indlela yokuthi babe sivimba ukuthi singayikwakhela lona. Kungakho ke le imvumo yokuthi siyelakhela leli litshe siphiwe yinduna yakulesi sigaba ubaba uFuyana uNgwemnyama Phele, owakhombayo ukuthi hayi kumele liyehlala laphana. Kungakho ke sihambe sayalifaka kuleyo ndawo. Kungakho ke siyacela, siyancenga kumakhosi esizwe sakwethu sisindebeleni izinduna zakithi ukuthi ziyanxuswa kakhulu ukuthi zibe khona mhla leli litshe lizovulwa, zizokuzwa ukuthi abantu abazo bathini ngalokhu kwenzakala kibo, ngoba afisa kwenzakaleni ngalabo makwenza ukuze impilo iqhubeke siya phambili, ukuze babhodle, ukuze babe lenqubekela phambili, kubhalwe la ngembalini yethu ukuthi kwenzakalani ngasiphi isikhathi, ngoba noma kwenza njalo bayenziweni. Ngiyabonga kakhulu.
Logi ngomunye wabalaleli weStudio 7 nawuthumele imbono yakhe ngeWhatsApp. Lawe olakho ukusithumela owakho umbiko ngonombolo kunombolo ezithi +1 202 203 0318, inombolo njalo +1 202 203 0318. Singakaligqibeki uhlelo lwethu lwalamhlanje njengoba isikhathi sesihambile, wothi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Mongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ukhangele lokwethekelela kwele Zimbabwe namhlanje. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, nsithi asibeke ithuba elifana njalo kusasa ekuseni. Ngupresident Jeremiah.